Ngibona izincwadi esezilungisiwe zisezihambe eHarare angithi nakwamanye ama-province ukuthi kuhlolisiswe ukuthi kuyahambelana yini lezincwadi esezilotshwe kwezinye izindawo. So mbonani lapha koBulawayo ngakuhambe kuhle. Siyabe sitshengisela lapha koBulawayo.
Bakhona abazasuka koBulawayo besiyaphathisa yini abangamalunga ebandla?
Amalungiselelo benganjalo. Abengokuthi njengoba vele ukuhamba vele sokudula abakoBulawayo betshengisele benjani bekoBulawayo. AbaseHarare batshengisele benjani beseHarare. Ababe lesifiso bezigadeleke izimali njabo zabo beHarare nxa befuna. Kodwa iBulawayo nayo iyabilani lomtshengisela okuzimeleyo ongahlanganana ndani beHarare.
Uhlelo lwakhona seluluqoqile na ukubana abantu bayabuthana ngaphi, kwenziweni, njalo lezikhalazo zenu zihanjiswe nga?
Okwakathesi besaqoqa amaroute angithi then kulezinto njenge-security ezimele zihlolisiswe angithi njengoba yakwazi ukuthi njengentathelo yezindaba Chris suke wahlangana le ndatshana lapho abantu bezana abangena khona kuma-demonstration abantu besipholisa lamapholisa la asebenza nsita angena ephazamisa. So konke lokhu hlolwa yini ihlangothi le-security lephathi ukuthi babone ukuthi bengakuvikela njani. Phela vele abantu laba ababusa likhuni bajayele umkhubo omubi wokuthi bayabe befuna ukuthi bengenele besiphazamise ilokhu zinhlelo zabanye. So khonokho kuyahlelwa mbonani uMpatindambo weze-security yafika namhla koBulawayo ukuthi bekhulume labanye bakhe ukuthi khonokho baza kuqhuba njani.